Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 31 kuMbimbitho 2024 muKeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lepasika.
Kufunakala ukudla komuntu, kufunakala ukudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi engisiphathamandla? Ngabe ngimisa wonke amaprojects wonke ayelizwele kukhangele ukudla, kukhangelwe lamanzi.
Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo lakho ubulala abantu. Inyanga elodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sephuphu bengelamvumo. Zalethulele zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lepasika, bagoqela uPapa Francis webandla lamaRoma othwele nzima ngophepha lokunye okumenza engenelisi ukubala umbhalwa kaNkulunkulu. Maningi amakholwa labanye abantu abananza ikhefu leli loba bedonsa nzima empilweni. Ukuze sizwe okuningi ngekhefu lepasika, sixoxele umfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church. Lapha ukhuluma ezimele.
Ngathi ngakubeka ukuthi nesindebele sithi esiqondileyo futhi ukwedlula. Ngansuka sathatha igama leHebheru sakhumula isinika nje lazwakala ngesindebele sathi iPasika. Okutshiwo iPasika-ke ngokwe-historical background yakho, iPasika lisukela eGibhithe. Abantwana bakwa-Israyeli sekugqilazweni eGibhithe. Kwesinye isikhathi siyayefika sithi babethunjiwe, kodwa bebengathunjwanga. Siyananzelela ukuthi bazihambela ngesikhathi ejakobe besiyadinga ukudla eGibhithe. UNkulunkulu-ke wayethembisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-400 eleminyaka ethile uzabuyabuye azobafika eGibhithe ekuthilo, futhi lokuthi bazangena emgqilini. So isikhathi sephasika-ke uNkulunkulu uyafika-ke ngomosi ebiza umosi bale indaba yokuthi baphume abantwana bako-Israyeli eGibhithe. Kukhona izinto ezithile ezenzakalayo phambilini kwePasika. Asokusithi sezekela into ezithile kulokho kugqiniswana uMosi noFaro. UNkulunkulu wasesithi hayi Mosi, okwakhathesi sengizazibonakalisa kanye Faro.
Kubekela phambili babancube size ukuthi uthini ngodaba lolo.
Ikhuluma ngendaba yokuthi kuzabulawa amazibulo wonke. Okungenayo khona indaba kakhulu yePasika ukuthi uNkulunkulu wasesithi kwabako-Israyeli, thina khethani amazinyane ezimvu noma awembuzi amancane angelasici, elingelatshata, elingelansumpa, elingelani, liwahlole ukuthi yini awalasici, liwahlabe, lithathe igazi lawo lapho liyabe likhona ezindlini elihlala kizo, ligobe emgubazini yezidalo zenu yakumalimkela amawini. Kuzathi ebusuku ngo-midnight kuzaphika idlozi yokufa ezahambe ibulala amazibulo kuyo yonke indawo. Kodwa lapho engizabona khona igazi ngizakwedlula. Ngamafitshane-ke iPasika eselikhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-Israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asindise. Igazi leliyanala lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo ukuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenguza kuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ukuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcineni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika indlosi ebusuku afa amazibulo, asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza iMosi lo-Aroni.
Lo ngumfundisi Glenn Ncube okubandla le-Brethren in Christ Church. Besiqoxa laye ekoBulawayo, njalo sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Induna isigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo elakho kubulala abantu. Induna uMathema uthi akubonakali kahle okwenziwa nguhulumende othembisa ukuthi akulamuntu ozabulawa indlala eZimbabwe lonyaka. Ake sizekhuluma ngendlala le ebangelwa yikungani kuhle kwezulu.
Ophila kuhle ngumuntu owazakala uthule inkomo ekhaya lakhe. Kwakhathesi idlelo libi kakhulu, isimo samanzi sibi kakhulu, inkomo zisesengcono nxa uzikhangile ngamehlo, ziyagcwala amehlo, kodwa siyakwazi ukuthi zizawohloka ngensuku ezingangaki ikusukisela namhlanje. Zizacaka inkomo, bazathatha mahhala laba balemali, kodwa-ke abantu bakithi ngendlela abayiyo ngakhona kufunakala ukudla komuntu, kufunakala lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla, ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizweleli kukhangela ukudla, kukhangelwe lamanzi. Yizo izinto ezimqoka ngami nxa ngijulisa umqondo wami, ngoba yizinto okufanele zilamulela abantu ngalesi sikhathi esiphila phakathi kwazo. Lokho okunye, yebo, siyabe sifuna ukuthi zihambe ezi-water project, sifuna ukulungisa imigwaqo lani, kodwa okwakhathesi into emqoka yikuthi abantu sibone ukuthi bonke abantu bayazuza ukudla. And ngikhangelela ukuthi uhulumende kadeclare or upresident kadeclare ukuthi wayine state of disaster. We are likely to have a famine elizweni leli if we are not careful. Abantu bazakufa, kuzakufa inkomo, kufela abantu, njalo imisebenzi eminingi izakuma, ngoba abantwana labo they will go hungry. Ama-feeding programs la ezikolo zikhangelele ukuthi avuselelwe, kodwa kungabi i-feeding program leyana ukuthi abantwana bazaphiwa impuphu kuphela, lokho kwakusenzakala ngalezani suku. Khangelele ukuthi nxa kungama-feeding programs abe lobuntu phakathi, abe ku-African setting, ngoba ku-African setting siyakwazi sonke ukuthi nxa umuntu efika kumbe evakatshele bani, into ngimqokayo ukuthi umuntu umtshebisa ngani. So asikhalele ukuthi kungangcono kube le ndumba kumbe kube la ma-chunks ale cooking oil le amatamatisi ukwenzela ukuthi abantu badle baphile, ngoba isimo lesi siyakiso sizima kakhulu. Nxa mkhangela intengo yenkomo, inkomo ngani sele zithathela nje mahhala, ukuthi inkomo zakithi kakhulu ngapha eMathabeleni South bezisinika ama-700-800 kusiya ngokuthi iweye okungakanani, but ngokuya kwesimo lesi sikiso, hhayi, inkomo sele zithathela mahhala. Babadube abantu abasoze bazathengisela ukuthi bangabi lezikhumba eziningi ekhaya, kodwa besicela ukuthi uhulumende asondele masinyane kuma-farmers abone ukuthi ukudla kuyalanda inkomo lapho ezikhona, amanzi ayalanda inkomo lapho ezikhona, kugejwa izibholane lokunye. Nxa kunganjebanga njalo usho ukuthi abantu abaningi abakithi bazaba lobuyanga kakhulu emandebeleni inxa ngikhangele indaba yenkomo.
Le yinduna yeGwanda uMathema besixoxa laye eseGwanda. Yonke nokusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Agence France Presse babika ukuba uthuli oluvela eSahara Desert lubambe nki kwele-Switzerland okwenza umkati ufiphale. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky usexotshe abacebisi bakhe abambalwa kulandela ukuhlaselwa kwele-Ukraine endaweni ezithiyeneyo ngele-Russia ukubhidlize izitishi zikagesi. Ele-Israel ibhomba ngamandla eGaza loba kulungiselelwa umhlangano omkhulu kusasa le-Hamas eGibhithe wokumisa kancane impi yaqhamuka nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje sixoxa lenyanga enkulu ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngale ke uBulawayo sikhuluma khonoku ke okusanda kwenzakala ePupu khona ngale esabona ke uMongameli Emmerson Mnangagwa lezi ziphathamandla zikahulumende abanye bechayisa izilogani abanye besenza konke lokuthi nje bafika balungilungisa indawo leyana sokuyi-National Museum. So the Sunuzo esintwini ukuthi akuzili khonoko abakwenzayo nxa kuzila pho engageziswa njani. Lesi zobaba uNgwenya sawamukela kuhlelo Ngwenya baba.
Hayi ngiyakuzo sibe ngiyabonga. Nxa kusenziwa njalo kuyiwa khonale ePupu kule ndaba kufanele ukuthi siqale ihlaziwe babone ukuthi okuyikho okwenziwa yikuphi mandulo. Hatshi ukugijimela khonale, ukugijimela khonale kuyakwenza izinto ayisikho lokho. Mbona kulapha abayilahla khona, abadala basikhona, izalukazi zisasekhona. Ungafundi kakutsho ukuthi kabazi lito, ngoba le yinto yamasiko, kufanele yenziwe ngosiko. Usiko kalukhulumi, kodwa luyatshaya luyona. Nxa lusonakala usiko, konakalela wonke umuntu. Mbona kuqondile khona ukuthi izakhiwo zakhiwe kwenziwe into kodwa-ke akwakhiwe ngendlela umuntu engazatsho ukuthi hhayi mina le mali ngizagijima ngenze ngoba ukugijima kuthiwa isiko ufika uzasiyalungisa kathi ngapho usuwonile
Ngwenya sokwenzakele phela pho akumelanga umuntu ageziswe khonapho ukuthi sebambe ithuna elingaso lakhe phela lilibala banikazi lelo
lokho vele kuqondile ikhontina umlando wamakhumalo pho osokuphuma namhla ukuthola imali ngubani ole mali ngiyolo mlomo ozwakalayo wena myanga awulalutho akulabhulela khatshana njengechongololo yikho-ke kuyadingakala ukuthi bonabo abaye bakwenziwa njalo bageze bazuze ukuhlanjwa ngoba lithuzi phela lo muntu wafayo onakalelweyo ozakonakalelwa nguwe wena amabamba abaningi baya bengasekho wena ubusuthwala uhlupho ongalwaziyo ukuthi uzalugeza ungaphi
yes ingathi uhlupho lolu lulakho yini ukwenza umuntu aphambane kumbe umuntu abenjani
umuntu uyaphambana ngoba umoya ophansi laphana uyakubuza ukuthi phathi wena wambhilikisa uvele ungubani usiko lwami lokwenza khona lokho uluthethe ngapho uhambisa njani yikho kuyadingakala ukuthi abenzi bento lezo ababambelayo mathuna kumbe ngamathambo kumbe ngenhlabathi kuyadingakala ukuthi abageziswe enxa sikhuluma nje bakwenza kasikwazi kodwa sangiphosela imbono njengomuntu omdala ukuthi hhayi into ehanjiswa ngendlela ikhanyiswa ngendlelenje ngoba nje 89 years kathesi mele kudala angisuye mntwana ugezwa kufanele ukuthi bageze
ye siyakuza baba Ngwenya bhala ngamaphitshane kulapho baba
umbono wami njengesiphuphu-ke silichegu ngibona yinto engathi ngijikijele ngayo ngilibonise ukwenzela ukuthi abantu abethu singaboni uzahamba la mathunzi wona lawo endlini yakho kube khona okuncane okuzaphambaniseka uswele ukuthi uzakuthini yikho engakutsho ukuthi singasahugwa yimali singasahugwa yokukhukhunyezwa ngento engekho ngiyabonga
ye siyabonga kakhulu lawo-ke ngamazwi kababa uDavid Mkhabanyana Ngwenya zincwadi kwezesintu njalo inyanga enkulu khona ngale-ke kobulawayo ungadinelwa kusasa into omdala sibonge kakhulu baba ye kwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele gomo
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika 2024 singena kunkonzo yokuvuka kukaJesu kwabafileyo esithemba ukubana ngendawo ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babelethuba elihle bavuseleleka emoyeni ngoba yiyo indikimba yephasika ukuthi abantu bavuselelweke emoyeni kuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha hathi bona bodwa kodwa babonakala ukuba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizabala ke encwadini kaLuka chapter 24, sizabala amavesi amabili. Sithi isihloko sendaba lapha encwadini kaLuka 24, uverse 1 to 2, kufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi, bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2, bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zihloko zenkosi ezithandekileyo. Nansi indaba lapha. Indaba yePhasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasilela, ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababelunyiwe. UNkulunkulu ke wasebona ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababegcwele ukona begcwele izono. Sizwile ke ukuthi nampa abantu uJesu usefile ngolwesihlanu, namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nasi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu, ikakhulu omama laba abavuke ekuseni bethwele amakha anuka mnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ukubana izidumbu zalabo bethu abashiyileyo zingaze zonakala. Sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemitshana ethize uzidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni, kwavalwa ngenkalakatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzawonakala. Kodwa isimanga nanti litshe ligiqiwe, yalisekho emnyango wethuna. Babezibuza ukuthi kambe ozasisusela lelo litshe ngubani. Kodwa bathe befika la makhabo lawo, bafika ilitshe lisusiwe. Ngenhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa nisho khona ukuthi uJesu umntakaNkulunkulu akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emntwini uyangena nje, lelitshe leli elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa, umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholayo abavela enkonzweni zePhasika, bayakutshela bavuselekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi. Ubesibekelwe lilitshe ngoba bonke abantu bakufuna okuhle, abantu bafuna ukuxolelana, abantu bafuna ukubuyisana, abantu bafuna ukuthandana. UJesu ukhona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. IPhasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asikhuleke Baba Thixo, sicela ususe amatsha asezinhliziyweni zethu, siwubone siwuzwisise. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Khomo, sike sizwe uDaboka Ncube esithulela uhlelo lwezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami nguDaboka Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Thondeka eMaphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UThondeka endawonye loyise usikhwicamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs.
Kwalo esilibhalileyo lolu nelempi yethu lezidakamizwa ama-drugs, the title logwalo lwakhona is War on Drugs. So ugwalo lolu lufocusa on impilo yami nekababa wami while I was kuma-drugs, before I was in drugs, ngisesemncane kakhulu up to a youth started everything. It is a kuluma dani inside the drugs, and at the end of the book, the kuluma ngokuphuma kwami ezintweni lezizidlangayo.
Ugwalo lolu lwalotshwa mbani?
Ugwalo lolu lwalotshwa yini kanye 29 Professor Norman Maphosa.
Lathi liloba lolu gwalo lalikhayelele ukuthi lube lubalwa ngabantu abanjani?
Ugwalo lolu lubhale ukuthi lubalwe ngabantu bonke from all walks of life, from the youth right up to adulthood. Salibhala ngendlela elula sibili ukuzwisisa, and lube ngaba real life stories that are in the ezidalekisetshenziswa by the young people right up to the elders. So lugwalo olukwanisa ukusebenziswa ngabantu bonke, all ages through and through. It's very easy to read. Lubala kalula.
Ngamafitshane laphana Maphosa, yikuyini okumunyethwele lolu olugwalo lolu?
Ngisithingayo lubala kuchapter 2 kule life history. Ikhuluma itshela abantu ukuthi what and how did Ntombi grow up. Sibe kuchapter 5 the Zipa shenanigans. Lapha uTendelayo wayesenza izinto sibili ezingakhulumiyo lapha. We can't speak of the untold events that happened. Kule documentation futhi ekaTendelayo ezihlanyele izihlahla zembanji endlini. We also have got ama-superpowers kugwalo lolu. Yizo indlela ezasetshenziswa ngutenderayo ukuthi aphume ukuzidakamizwa.
Yikuyini okwenza ukuthi utenderayo lo Professor Maphosa behlezi bathi asibhale lolu gwalo?
Sabone ukuthi every time sesisuke endaweni, we wanted to leave something esalayo labantu ukuthi bakwanise ukufunda. While we're teaching that person this corner, as we need to kulima in Daba Yonke or this character's name. So upale you know a silo hambalano. Yes, this abantu still abantu ngendaba yethu. This is for a lasting impression. It will be sala long after mina le Professor Maphosa sesifikile endaweni.
Sikhangela nje eZimbabwe laphana ziningi na ingwalo ezitholakalayo ezikhuluma ngodaba lezidakamizo.
Izingwalo zitholakala zikhona, kodwa ugwalo olukhuluma kumbe ukuxoxa nge-life experience yomuntu owangena kiwo kubekize izidakamizwa, hhayi ugwalo olunjengalolo angizake ngilubone khathesi. Angaba khona, kodwa mina leli elile-lived experience eyomntwana lo baba dinga me and uProfessor Norman Maphosa bonke bebuya kanye bebhala, hhayi mbona yilo olokuqala ugwalo lolu.
Abantu nxa befuna ukuthenga bangaluthola ngaphi ugwalo lolu?
Ugwalo lolu bangaluthola ku-60 Baines Avenue, the 60 Baines Avenue that Dr. Frank Moyama is dental surgeon, kumbe at the same doctor is surgery at Borrowdale. Nxa befuna futhi ukuplace ama-orders bakhane sukungifonela +263 776 837 088. Ngizaphinda futhi +263 776 837 088.
Ngusi Gabasabatsha namhla besixoxa lomnumzana Ntombi Maphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UTenderayo endawonye loyise osikhuthamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Dabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu Dabo Kancube, ungathinelwa kusasa. Kwezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji sethulela impumelelo yemidlalo edlalweni namuhla kusigaba seCasilaga Premier League.
Iqembu elingene lonyaka kusigaba seCasilaga Premier Soccer League le-Arnel linqotshwe okokuqala selokhu liqale ukudlala kusigaba saphezulu lapho litshaywa nge-3-1 ngeleCape United emdlalweni obusenkundleni yeRufaro. Abahlohlele iqembu leCape United nguLord Chiunga yena ulithayele emambuleni kabili kanye loRalph Kaundera ukuthi leArnel lona lihlohlelwe nguBrian Jarabaza. Phambilini kwemidlalo yanamhlanje iqembu leArnel belibe ngutshikile okubhanqa kumidlalo emithathu yobese liyidlale usigaba saphezulu okutho ukubalula imiklomelo emithathu. Iqembu leKFC lona selile miklomelo eyisithupha ngemva kokunqoba kwalo eleArnel namhlanje. Elinye iqembu lalo elingene lonyaka kusigaba saphezulu eliTegudu Pirates linqobe okwakuqala selokhu liqale ukudlala kuPSL ngemva kokuthayela eGreen Fuel nge-1 kanyanga. Sepaupab ohlohlele iqembu leTegudu Pirates nguRussell Chifura, njalo impumela le ichiyele iqembu lemiklomelo emine emva kwemidlalo emine. Umdlalo obuphakathi kwetikenini leZBC Kariba uphelezi ngutshikile obhanqa 0-0 enkundleni eluveve. Imidlalo yePSL iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leRental lizemukela khona leFC Platinum ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizadibana lele Highlanders ngaseBata. ISimba Bora izanqikelana leWange ngaseWatanai. IBulawayo Chiefs izadlala leYada eluveve. INgezi Platinum Stars izatshana leMonica Diamonds ngaseBaobab, ukuthi iqembu leBikita Minerals lizadibana lele Dynamos ngaseSakuva. IMelesi B7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Kusenjalo owayengumdlali wenguqu uEdward Unizarira uthi ukuvuselela kwendawo zabasakhulayo koBulawayo kungaphungula ukuganga kwabatsha. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
UNizarira uthi ukuphatheka kwezemidlalo kuyakha abasakhulayo, njalo isifiso sakhe ukuba ngabe amaklabhu bona abakhulele kuwo ayavuselelwa emalokitshini.
Isport makes you ukuthi ungamuli. Isport sakwenza uhambe impilo yakho phambili. Ngiyakutshengisa ukuthi azikhuluma lorambo yabantu bakhulele ezandleni zethu. Babengawona abafanele abanalo. Babe kuya betheni kuseni ngo-6 when the chair route to the gigi. But khathesi amaklabhu avaliwe. Umcela umeya wethu avulela abantwana laba amaclub. Sinamaclubs amaningi kati. These kids ukuthi they must enjoy impilo yabo. So bengana-enjoy ukwenza bayenza. Bangena kuma-drugs. Isitem yabo bekuye-club laphana bengafesa i-club leyo yabona. Abantwana labana bethina bephakathi.
UNizarira ukhulele emzilikazi, njalo uqale ukudlala umdlalo wenguqu emzilikazi youth center. Uthi udlale indima enkulu ekutheni umfowabo uJethro Tami UNizarira wasanda kuphiwa umsebenzi wokuba umqondisi wabaqeqeshi kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association angene emdlalweni wenguqu.
Mina ngakhuluma abafana abaningi khona bawora ibe nomntana wamuchemina esengithidiwe ezifo kazange alidlala ibhola but wagcine selidlala because wayele asking wakhula wacasa ukugijima lami ngigijimisa ekuseni wake up in the morning gijima esenze so wacasa ukudlala ibhola wasecine sekuyizimbabwesiyenza.
UNizarira udlale kuqembu labatsha ele Highlanders Juniors kodwa uchiye ngoba ezedinga umsebenzi.
Uma juniors yayo beyindanda 12, 14, 16, 18 ngawina ama-tourism amaningi. Under ama-Kendrick Spanda ngasengisuka lapha ngisiya ngaphi kuLobes FC. Ngoba kulama-team ebhapha lapha ungebhola wawuhamba usiyadlala khona ngayo. Sutiba la uthole umsebenzi. Ngabe isuka lapho manje asesiya kuLobes.
Emva kokudlalela iqembu leLobels, uNizarira udlalele amaqembu abalisayele Eastlands, ele-Olympics kanye lele-Triangle.
Isiku-Eastlands, ngadlala Cosmos noTito Party. Sasiku-Olympics, kwakuloBerry, uMike Mhlanga, the late Mike Mhlanga, wayengikhulu wayesenze i-Air Force. Then makadlange, uFilimon Tantarembwa, nabanye ngadlala lawo.
UNizarira osele minyaka engamachumi ayisithupha lesithupha yokuzalwa 66 ulokhu ehlala emzilikazi, njalo uphila ngokuthwalela abantu impahla ngenqola eyaziwa kakhulu ngokuthi yiScania. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananze ikhefu lephasika namhla kulosuku lokuvuka kukaJesu. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo elakho ukubulala abantu. Inyanga lodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sephupho bengelamvumo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo ngumthombo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.